So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zolukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le MRP lize lenza umhlangano we rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapolisa kumaviki adluleyo.
National Interim Committee NIC yiyo esabambe intambo kukhangelele ukuya kuCongress. So kula magqoka amabili iMRP ilokhe ilibandla elilodwa.
Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe.
Ngikhulumende lo uthe esengenile wathi Zimbabwe open for business and the business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama displacement kuthiwa bavulele indawo ama projects.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo mnumzana Kudakwashe Munsaka webandla le-ZANU-PF.
Awula leadership crisis. I crisis actually opposition organized. Leadership, we've got able leadership in Zimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano we-rally emakhokhoba kobulawayo othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapolisa kumaviki asanda kwedlula. Babikwa bebebaningi abahambe kulombuthano owenzelwe enkundleni ye-Stanley Square ngomgqibelo. Abaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo umnumzana Mudenda Chilumbo lo mnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu bakhulume ngenhlelo ezimbalwa ezigoqela ukhetho lwe-referendum abathi luzalindulela ukuqeqebuka kwelizwe. Lo mhlangano ubikwa utshelwe njalo ukuthi amalungiselelo omhlangano wokukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle. Umongameli webandla umnumzana Mqondisi Moyo yena othi elokhe ngumkhokheli lanxa kuthiwa sewamiswa ubukhokheli ubengekho emhlanganweni lo. Lanxa kulempiko ethi sokulamaxhuku amabili aleli bandla, esinye isiphathamandla sebandla leli unkosazana Kethiwe Bebhe ulandule lokhu kungqoqo esiyenzelaye.
Ngiyabingelela baba Gande emsakazweni, ya kubasakazi labalaleli. Hayi umhlangano uphumelele baba Gande, kuliqiniso mpela ukuthi amapholisa babeke basincitha imvumo ngezizathu zabo ababe sithi kulama rumors ukuthi abe-3+C ungani bafuna ukubhikitsha and bawumisa ke ngaleyo ndlela, although lokho kwakungahlangene lathi kodwa hayi ngingathi fast forward nje sagcine siyiphiwe imvumo and umhlangano uphumelele ubanjiwe sibili. Ya bebezile abantu, uphumelele wenziwe kahle, akuzange kube khona okusiphazamisileyo.
Njengebandla ungasitshela ukuthi kuhamba njani njengoba sike sezwa ngani sokulamaxuku amabili, ungasichazisela nje khonapho ukuthi uhamba njani?
Akusikho qiniso baba Gande labalaleli ukuthi sekulamaxuku amabili. Imthwakazi Republic Party ilokhe ilibandla elilodwa. Okwenzakalayo yikuthi safika esigabeni sokuthi sesidissolve ubukhokheli, sabamisa ngezizathu ezithize ngendlela abasekusetshenzwa ngayo, kwase kusenzakala izinto esasingathi zasingasahambelani le-constitution yebandla. Ngalokho-ke savumelana silibandla ukuthi hhayi kasike sibamise. Okwamanje kusaphethe interim committee, i-National Interim Committee NIC yiyo esabambe intambo kukhangelele ukuya kuCongress. so hula makoga mabili I MRP iloke ilibanda elilodwa ngiyabonga okwamiswayo ni National Executive Committee ubukhokheli obugoqela yena umongameli ubaba umoyo yibo abamiswayo kodwa hayi ibandla liyaqhubeka lokhe lilodwa akula magqoka amabili
lo ke ngunkosazana Khethiwe Bhebhe isiphathamandla sebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Abalwela ilungelo lukaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula okahulumende kamnumzana Robert Mugabe. EleZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu, kutsho inhlanganiso ye-Human Rights Watch. Lokhu kulandela ucwaningo olwenzwe yile nhlanganiso ngomnyaka owedluleyo yasiwethula kuviki edluleyo eSouth Africa. EleZimbabwe lithiwa yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu umhlaba wonke jikelele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights.
Udaba lwamalungelo elizweni leZimbabwe lubucayi njalo kakumangalisi ukuthi sibone kuthiwa iZimbabwe yehlile ngendlela eyangisayo kuma rankings amalungelo omhlaba wonke njalo ngasikhangele indlela okumi ngayo khathesi la kuhulumende kaMgabe ye umehluko ukhona sibili omkhulu. Umehluko omkhulu uqala lapha ukuthi uhulumende kaMgabe wayengathembisi ukuthi uzahlonipha yekethise izankentshe ezibopha amalungelo. Sasikwazi ukuthi vele yena ke uvele ubophila uvimbile kafuni kube lolutho olwenzakalayo. Lo uhulumende khona uthengena wathembisa ukuthi uzakhipha izayeke ezikhona ezivimba ukuthi abantu bakholise amalungelo abo kodwa akakwenzanga lokho akwenzileyo ukuthi ukhiphe isayeke wafaka amatomu okusele kuyinto efanayo nje wakhipha izankosi wafaka iketani kodwa umuntu sele elokhe ebotshiwe ngokufana nayo so akubanga lalutho abalwenzayo ukuthuthukisa amalungelo ungakhangela indlela iZimbabwe kumbe le indlela yama rankings enze ngayo kwenza iZimbabwe ehla bakhangela izinto eziningi ezikhona eziphilayo eZimbabwe okwakhathesi ungakhangela indaba yozokhetho even lokuqala isadiki la ize yathi ukuthi kasibambi kuhle ukhetho lwethu njengelizwe kasilubambi kuhle ukhetho lwethu siqhubeka sisehluleka ekubambeni into zokhetho njalo futhi ungakhangela indlela ama courts ezisebenza ngayo zomthetho la into ekhanyelwayo naleyo kube lama complaints amanengi from human rights defenders and political defenders ukuthi ama court yethu khanye ngani court yethu ibanjwe emsileni ibanjwa ngama political ngamanye ama political players akula kulungisiswa kuhle ngokomthetho kukhona ngani i court ilenketha bechabi ekuthetheni amacala siyabona kulugcwele amacala akhona awu victimize bakuhlukuluza abantu abamela amalungelo awukuhlukuluza abantu abamela ezopolitiki futhi ungakhangela ezeconomy yelizwe economy yelizwe isifile isebeyibulele yikho kwenza ama rankings eZimbabwe ayehle kakhulu nxa sikhangele kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba wonke kukanti njalo ungakhangela kule ndaba yokududulwa kwabantu
kodwa yena uhulumende lo okhona ungathini ngokwephula amalungelo kaZulu uyafana yini lo hulumende kaMgabe
ngikhulumende lo uthe sengenile wathi Zimbabwe open for business and i-business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama displacement kuthiwa bavulele indawo ama projects ama development projects anjengama mines ama damu lokuqheliswa kwamadolobho zonke lezo zinto nxa sizikhangele sizibalisa ndawonye ziyayilimaza iZimbabwe nxa sikhangele indaba zamalungelo
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa olwela ilungelo likaZulu engowenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Lamuhla silengxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo umnumzana Kudakwashe Musaka webandla lezano PF. Ibandla le-CCC lithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki kahle, hathi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF ngamazwe angentshonalanga ngenxa yokwephula ilungelo loluntu. Amabandla la athi okunye njalo ukuthi akulabo ukhokheli obuqotho kubandla elibusayo. Ake sizwe udaba esilethulelwe nguGibbs Dube weStudio 7. Elo umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC nguye osungula ingxoxo.
Ngiyakuxolela because awuvunyelwe ukucabanga outside the box, but I'm saying look at Botswana, for instance. Botswana has one mineral that is sustaining the country, which is that diamond. E-education as a Botswana is free from primary school up to university level because they are properly using their resources. We've got more resources than Botswana. Talk of uranium, talk of diamonds, gold. Ngawe rendeta lushwaya abadlaye kuphela wena lapho okhona awudli ufana lami. Unfortunately ufundiswa izinto lezi ubani uhlala uzikhuluma kuthi ngama sanctions. Our problem in Zimbabwe is not sanctions, our problem is our leadership, in particular leadership from ZANU PF that has been looting the country from day one in independence. If you want to know these things, my brother, go to the likes of Dr. Simba Makoni, who taught us Sise College 1.0 ubana in a few weeks base bechintshola izimoto sotohambani ngama Mercedes Benz. It might not be important kuwe khona ukuthi unanzelele, but we have been looting our schools as something else. Our hospitals are death trap.
Ubaba uthengisela sibili ukubana akala qiniso lama facts lento ezenzakalayo. U argue ng emotion esezinto evela ku opposition ye in ye out. Abakhangeli into ezibambekayo ezikhona. Ngiyamangala ukuthi uvala amehlo ehle ukubona ukubana thina sizenzela ukudla lapha. Akantshele ukubana uyini esikuimportayo lapha okokudla. Nga singa importi impuphu, nga singa importi iwheat si exporter, usungitshela ukuthi ukuphi ukudla ongabe ukukhuluma ukuthi thina we are not producing. Lapha akukhulumayo konke izinto ezigeneral. Thina sinika ama fact building ezinto ezenzakalayo eseground. Akula leadership crisis. I crisis actually opposition ekho organized. Leadership we've got ample leadership in Zimbabwe is ukuthi iNkulunkulu a preserver. We will not have leadership as a labor. We are talking about izinto ezenzakala economy ngenxa yesikweledi lesi esingabhadalwanga. Akayazi le history yesikweledi lesi lokuthi isikweledi saqalisa nini. Isikweledi saqalisa ngoba America isifake ama-sanctions. Ama-sanctions kumele ewazwisise ukuthi kuyini okuthiwa ama-sanctions. Ehambe kuma-companies, ama-private, lama-bank, bembasisele ukuthi kubaphambanisa njani into okuthiwa ngama-sanctions leyo. Engayizwisisa, usezazwisisa njalo ukuthi ilizwe limuswa njani. Ama-comparisons awaphayo lawa, ama-comparisons angasebenziyo, akabe kwazi ukuthi ilizwe libuswa njani. Ndalo, indaba esikhuluma emqoqokibela esikhuluma eyama sanctions kwani iAmerica ibaleke indaba iAmerica icorruption ayikhulumayo ayiqalisi eZimbabwe. Amazwe wonke jikelele alayo icorruption, ayisiyo Zimbabwe kuphela. Uthi angithi ukuthi mina ngithi sibe lecorruption njalo angiyiboni mina eZimbabwe. Uhlupho lwethu sibili ukubana iAmerica ilwa lati, yikho esikuxoxa namuhle ukubana why isiyalile ukubana bebe le strategy esokuthi kukhitshwe isikweleti esilaso kumbe sibe lama payment terms esikweleti esilayo, ngoba bayasaba ukubana lapha iZimbabwe sikhona i-giant lele selivuka singalivumela ukubana liqalise njalo ukuboleka. I-giant lelona lisenza kuhle kangaka lingaboleki, lingasiphambanisa
Yes, siyakuzwa kakhulu Mzanga Mlalazi.
Amanga amakhulu yilawo nozitshela wona. Umfowethu bazitshela lawa manga. Mhlawumbe yabafundiswayo. Siyazi kuzanipha ufale lihlabele from imbuku ethile. Ukuthathi iZimbabwe iworking giant yalaliswa mbani uqaleni. Bayilalisa ngenxa yobusela. Siyakwazi zinenge into esingazibalisi ukuthi okangayi batshontsha lapha, oendretha rushwa batshontsha lapha, uzibani utshontsha ngapha. Into esizaziyo asonto ze opposition. Into ze zabantu beZimbabwe uza kuchaza kanjani ukubana suku zonke elizweni laseZimbabwe abantu ba line le ba apply ama passport ukuthi baphume kona kule awakening ning giant ivuka njani leyo giant kaTantu shita baboni bona bezani bokuphela abahlakani player ukuthi abantu abatsha bonke abasuka esikolo sebefuna uhamba eUK bafuna ukuhamba eSouth Africa ngenxa yokuthi silohlupho lapha eZimbabwe. That is the problem. Kufanele kufike kono kana emqondweni yawo. Kodwa ke ngolunye usuku kule ndodo okuthiwa ngu Gibson Sibanda, ayilale ngokuthula yachiya isitshelile ukubana befuna bengafuni bazaphuma kuphela. Kungathatha iminyaka ibemnengi kodwa bazaphuma kuphela.
Lapho ke belilalele umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC eqoxa endawonye lomnumzana kuDakwashe Munsaka olilunga lezano PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Mathintitha lo khuluma ilizwe lethu bathi lilwa amalungelo, ngazi ukuthi amalungelo afanele abanjani amalungelo ukuthi thina sasukela amalungelo. Akunamanzi, akunagesi, akunamgwaqo, ayikho nje into ekhona nje ezweni. Siyahlupheka hulumeni, angazi ukuthi kufanele sisimemeze bani sizwe ngubani hulumeni. Siyahlupheka wena hulumeni esithi sakuvotela, wena hulumeni othi wasusa abelungu ezweni, wena hulumeni esithi obaba bethu balilwela leli lizwe kodwa sikuboni ukuthi balilwela usizo lwabo ngokuyini ukuthi belithathe balungwini. Sithi sisentandweni eningi ngoba entandweni eningi mangazi ukuthi siyabhikitha senami ngento esenzolayo nezweni. Siyabotshwa, siyashaywa, siyabulawa. So kufanele senze njani? Mkhuzi wamaphoyisa lokho engishilo njalo kufuna kwelinye ilanga ubuye uzositshela ukuthi why imvumo ofanele ibe khona yokuthi demonstrator imvumo enjani. Siyakucela mkhuzi wamaphoyisa Paul Nyati, siyakucela Nomzana, siyakuhlonipha futhi kakhulu. Mathintitha lo khuluma
yebo umsakazi mina ngiyaphila umsakazi weStudio 7 thanda nje ukukhuluma ngendaba lekalobhimula. Ubaba lo okhulumayo kade silami ngiyamsekela vele okukhona eZimbabwe la ukuthi sisiphiwa imbali yamanga sikhathi sonke siphiwa imbali yamanga. Wakhangela even ilizwe leli lithathwa izano zangelithathi lisebeli sizeyilathatha izapho izapho yahandwa kakhulu udlula izano izano wakhe zihlalele eMozambique abantu lapho kodwa sokungantwa yibo. Wakhangela kathi sikuyi-history ekhona ukhulunywa ngayo izano PF lokuthi ilethathi izizwe kodwa kufikho esikwaziyo thina vele izapho. Nalokhu utholobhengula wathengisa ilizwe ngethukela into zamanga zonke zonalezi kodwa zibe ziqinisa wona abantwana bona kumele bamise umsebenzi ngoba kathi sukunje ziningi izinto abazivalayo zikumele zingenangqondo.
Studio 7 siyalingelela, siyalingelela. Sicela ukubamba lo baba umlomo uthi kobulawayo umlomo. Liyalelana abantu ukuthi bengena emgwaqweni, bayalelana ukuthi abantu betoyitoye, bayalelane. Yini inkinga beyalela abantu ukuthi bedemonstrate? Kuyini imbangela kuyalela ukuthi abantu bedemonstrate? Baba, khuluma into ecacayo baba, walwela izibra but usulilawo usususu under uyazi uyahla lapho kuzani PF. Thina kasihle, sifuna amalungelo ethu abe segcekeni, sifuna ukungena emgwaqweni. Liyasivimba, liyasibopha, liyasitshaya.
Salibonani emsakazweni, salibonani emsakazweni. Ndlani na umoveni ngonya edaluka. Hayi, sibonge izulu, sibonge izulu edaluka. Ngibingelela imuli yami yakonyonda kongwenya khona lapha yabathanda thandiya nikhosa egufole ongwenya ophilayo komalaba kulesibanda lapha sibhudu kuyothandazani chuma hanye lithanda madoda lithanda bazali bami liphile ngenkosi awe.
Livuka njani Studio 7? Libingelela lonke weStudio 7, ibingelela labalaleli lo saphulu kamthwakazi lonke. Ngingathanda ukudla isikhathi. Ngiphezu kodaba lamantombazane emsakazweni ade bekhuluma ngolobhengu labathi wadayisa ilizwe ngechukela ngicela laba bantwana laba kabake bahloniphe cela bahloniphe isizwe samandebele isizwe esikhulu kakhulu mabe funa ukwazi ukuthi uRobhengula walwa njani impi leyo abahambe badingwa lo bayebuza uSisi John Ross bayebuza lo Ian Smith babuze lo Todd uzabachasisela lo Ulensky uzabachasisela ukuthi uRobhengula walilwela njani lelizwe leli elidefenda ukuthi abalungu bengalithathi adinge that's why kule ndawo kuthiwa kusekhwekhwe kulabolala phansi kulabo pupu kula egadade kadingisisa ukuthi kade kwakuvele kusenzakalani adingisise namabizo amabutho kaRobhengula wamawaba lokuthi kwakulensuka mini kule mpisi wayelamabutho amaningi kakhulu esilwe lwisa abalungu ngicela untombazane lo akayekeli into yakhe le maye kuthi yena nguyo le ngqondo nale yenzondo kayiphuma inzondo yakhe le asimfuni umuntu onjalo la kababaze ama umsebenzi wenziwa nguRobhengula kakhulu ukuvikela leli lizwe kawubabazi kakhulu andazi sizagcina sikhuluma amanye amagama amabi azamcunula ngiyabonga Studio 7 okukhulumayo lapha ngusiphatha amandla ngikhona lapha kwabulawayo
selokhu sihlala sikhuluma ngawo la mashona la nanko ke aziphumele ku-ZBC ezikhulumela mathupha kuthiwa uRobhengula wathengisa ilizwe ngithukela bezikhulumela mathupha and le nto yinto ephume kumnangagwa le abantwana labana abathunywe ngumnangagwa bebonisa ogawule lapho ukuthi bayiziphukuphuku too much labana babonisa ogawule abojoseph juma laba abomalaki nkomo sebelibonisa ubuthuta benu kwesi ukuthi lizithuta lilandela abantu abarongo sebeze belitshele mathupha ku-ZBC yenu ngoba i-ZBC liyana ikhupha izinto zezanu-PF and ngeke ukhulume enye into umnangagwa engakwazi i-ZBC kube nga iyakhupha anything kube ziningi izindaba esizibona ziphuma lapha kube lama-opposition parties yabona iphuma lapha kodwa kuphuma indaba zezanu-PF kuphela labo yinto abayithethe kumnangagwa liyana kade beyikhuluma leya bezama ukulibonisa lela ziphuqeli iziphukuphuku ezingaboniyo lezi kuthi livalekile sebeze belitshele ku-ZBC yenu lokungafundi kwenu alifundanga lina abantu lisapoti zanu-PF iningi le into elibulalayo kakhulu manje sebeze belitshele ke ku-ZBC ukuthi lilandela amashona wrong side lilandela abantu abarongo umnangagwa selitshela-ke bogawulela bojoseph chuma labo malaki nkomo liyabe lihumana suku zonke likhuluma lihumana litshe abantwana abancane abaphuphayo
sengibonani we-CEO endebele linja ethi niyeyelaphana omnyaka omutsha ngidlanike ngibolise ngiqede lapho ngisizanupf masifola
Siyabonga basakazi bethu. Siyabonga izindaba elisinika zona, izindaba zeqiniso. Hawu, siyabonga inkosi libusise. Ndimfake umbono. Nangu lo muntu abathi uChabangu. Uzama ukwenzani uChabangu? Uyenzani Chabangu? Cela limbuzo ukuthi uyenzani, ukuthi unyembani, uyenzani? Ake limbuzeleni uChabangu ukuthi uyenzani.
Salibonani basakazi bethu beStudio 7 njani kodwa? Hayi kuhle mali sancenga basakazi bethu thina songathi siyagatala into kaChabangu le into kaChabangu sisihlupha kakhulu uChabangu kati ufuna ukuthi uzoyenzani njengoba vele izamehlula kati waye ungathi uvele ufuna ukuchitha isisiso phela uChabangu vele sokusobala ukuthi bathengiwe vele bathengwa kungelabona labo abangani bakhe labo kati wabe lokhu esenza inkambeni ezinkantulo lokhu esenza izinkantulo ezinkantulo udinga nathi ezinkantulo makuthi ungwesisi hayi akakehlukanele abantu mani abantu nabo bahluphe kwamanje balokhu bebhizi ilizwe liyawa labona balokhu bebhizi lokho begcwala izinkantolo ngento ezingabonakaliyo akule nto ezoliyenza ngesisi umnikazi esisini uchami zawubheka kula nto ezoliyenza lapho noma engayithatha isisi iyawa sekuphela kwesisi akula nto ezoyenza lapho ngoba lokhu abebezigijimisa ngapha langapho ngathi kuthiwa asilangqondo kula nto ongayiyenza uChabangu ngesisini nix uqonde nje ukujabulisa izizane kuphela into yabayiqondileyo labo baqonde ukujabulisa izizane kuphela
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo lingasithumeli imilayezo egqugquzela inzondano ngobuhlobo. Siyabonga. Kwezemelika namuhla likhefu lokunanza owayelwela ilungelo labensundu umnumzana Martin Luther King Jr. uKing owayengumfundisi wesonto eBaptist wadutshulwa wabulawa ngumlungu ngomnyaka ka-1968. Imizamo yakhe yokuthi abensundu baphiwe amalungelo afana lokuvota yafezeka. Lamuhla likhefu eliqakathekiswa lilizwe leMelika jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yebo, ngiyabonga mnumzana. Usuku luka Martin Luther King lusuku olubaluleke kakhulu njengokusho ebantwini, especially ebantwini abansundu. UMartin Luther King wayeyinkokheli eyayilwela amalungelo abansundu esithi ngama civil rights. So sabona even up to makufika ngama 1960s khonapho, ngaleso sikhathi i-influence yakhe yayinkulu kakhulu, to a point where siyazi ukuthi abantu abamnyama okuqala babengela mvumo, babengelali ilungelo lokuvota lapha e-America. Into eyenzakala ngama 1960s after ukukhokhelwa ngabo Martin Luther King besenza ama-Million Man March, abawenza bematcha bebuya lapha e-Washington DC bebamba amarali amakhulu, okwenza uhulumende layo wagcina ibona ukuthi abantu abansundu kumele amalungelo abo okuthi bavote bawathole bawanikeze.
Manje nxa sikhangele yona indlela enanzwa ngayo leli langa, ubona kuyindlela efaneleyo yini?
Yeah, I mean ukuthi phela ilanga leli li-holiday lapha e-America utshengisa ukubana lilanga eliqakathekiswa kakhulu, ngoba ma ukhangela even amanye ama-president wonke ahlanganiselwa elangeni eliyi-one eliyi-holiday lokucelebrate ama-president. Akusi alikho nje singathi kuthiwa leli ngelika-George Washington Day or leli ngelika-Barack Obama Day. Elika-Martin Luther yilo eliqakatheke kimi ngokubona kwami, ngoba libizwa ngegama lakhe. Nganiswa labo Columbus Day. Ucolumbus I'm sure liyamazi, yinguyo okuthiwa what discover i-America. So la e-America kule Columbus Day, and then besekusiba le Martin Luther King Day, okutshengisa ukuthi lilanga liqakathekiswa kakhulu.
Nxa sikhangela umhlaba jikelele, siyabona ukuthi bakhona abalandela izifundo zika-Martin Luther King besithi uyena ubapha umdladla kwezombusazwe. Ukubona njani wena nxa sikhangele amazwe angaso eMelika lelanga lika-Martin Luther King?
UMartin Luther King uyisizekeliso sobukhokheli. UMartin Luther King ngumuntu owayenikeza abantu ithemba. Ule speech sakhe esiqakathekile kakhulu esaziwa ngabantu abaningi esithi I have a dream. Ispeech sakhe lesi I have a dream yispeech lesiyana esehope, esesithembiso, esokuba levision yokubona phambili lokho abantu abaningi abangeke bakunanzelele manje. So uMartin Luther King umuntu owayekhaliphe kakhulu lokhuyana ukuthi baze benze okokumbulala ama-enemies akhe, izitha zakhe zenze okokumbulala ngoba zazibona ukuthi imfundiso zakhe zikhaliphalisa abantu, zivula abantu amehlo.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Kwezemidlalo ke sikhangele imidlalo yenkezo ye-2023 Africa Cup of Nations edlalwe izolo. Egypt leMozambique zibe nguchiki lobhanqa 2-2. Kuthi ele Nigeria lele Equatorial Guinea lawo abe nguchiki lobhanqa 1-1. Kuthi imidlalo ezadlalwa lamhlanje, umdlalo wakuqala ngoza kuba phakathi kweSenegal leGambia, kulandele ele Cameroon lele Guinea, kuthi umdlalo wokugcina ngoza kuba phakathi kweqembu leAlgeria lele Angola. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano we-rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.